soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uthando nokawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Linga livuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 6 Mpandula 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le-CCC lithi amakhansila lamalunga edwale lephalamende akhethwayo awayi kukhalala ukuyagcotshwa emkhosini wakusasa njengalokhu okwakuthiwo ngabanye.
So-ke abantu bese bayikhethweni bakhetha ama-councilors abawakhethileyo njengezakhamizi khathi kama-councilors agcotshwe aqalise ukusebenza.
Izikolo ziyavulwa elizweni lonke lamuhla ngemva kokumiswa kancane ngomvulo kusenzelwa ukugcotshwa kukamongameli Emmerson Mnangagwa.
Nxa sikhangela umumo ongazinzanga isimo somnotho, ababalisi labazali buye njengoba ababalisi labo bengabazali akula kuzilungiselela okuthenga.
Amabandla aphikiswayo kwele South Africa asola umongameli Cyril Ramaphosa ngokuba yingxenye yomkhosi wokugcotshwa kukamongameli Emmerson Mnangagwa ngomvulo.
This is a betrayal of the people of this country if we are going to deal with the influx of immigrants coming from Zimbabwe into South Africa.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ibandla le-CCC lithi amakhansila lamalunga edwale lephalamende akhethwayo awayi kukhalala kuyagcotshwa emkhosini wakusasa njengalokhu okwakuthiwo ngabanye. Idolobho lakoBulawayo likhangelelwe ukugcoba amalunga edwale lephalamende alitshumi lambili lamakhansila angamatshumi amabili lasitshiyagalolunye 29. Okuningi asikuzweni kusithandekile mhlanga weStudio 7 esethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Amanye amakhansila akhulume leStudio 7 athe ngempela azagcotshwa lamuhla ngoba ekhethwe ngabantu ukuthi aqhube umsebenzi wokuthuthukisa leli dolobho. Phakathi kwamalunga la kulomnumzana Ashton Mhlanga owanqoba kuWard 15 eCountry Park encintise eyilokho abathi yi-double candidate ngesiNgisi. Ngoba ibandla lakhe lisithi wayengela mvumo yokwenza njalo. Esanda ukunqoba umnumzana Mhlanga, isiphathamandla saleli bandla esikhethwe ukuba ngukhansila kaWard 4, umnumzana David Coulthard, waloba enkundleni yeTwitter emsola esithi ibandla lakhe lizabona ukuthi lingathatha amanyathelo bani ngalolu daba. Kodwa umnumzana Mhlanga utshele iStudio 7 ukuthi uzagcotshwa lamuhla ngoba ngempela abantu bamvotela ngobuningi. Njalo le commission yeZEC ilihlelile ibizo lakhe njengomnqobi. Umsekeli wesikhulumeli seCCC, umnumzana Gift Siziba, wenqabile ukukhuluma ngalolu daba, wathi ibandla lakhe liza kwethula umbiko ngalolu daba lamuhla. Umgcini sihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, umnumzana Ambrose Sibindi, uthi izakhamizi zikhangelele ukuthi abanqobayo begcotshwe.
Ikhansili idinga ukuthi ikhangelele ukubana ibe labantu esinama-police makers abangama-councillors abazathatha izinqumo. Izinqumo lezo sezisebenza ukuze zithuthe idolobho sezi-implementwa ama-managers. So-ke abantu bethe bayikhethweni bakhetha ama-councillors abawakhethileyo njengezakhamizi khathi kama-councillors agcotshwe aqalise ukusebenza. Ngoba ingozi ekhona ikuthi nxa sinanzelele uhulumende we-ZANU PF siyakwazi sonke i-ZANU PF sesiphilela iminyaka eminingi. Singazebekela amakhansazi ukuyagcotshwa. Sokungaba lengozi yokuthi uhulumende kumbe i-ruling party, umnyeso we-local government, abe sefaka lokuthiwa ngama-commissioners ezama ukuthi ethena ulandele umthetho ukuthi babi lo dorobho elizasebenza lingela ama-police makers. Kodwa i-urban councils act yaqhuma ngama-commissioners abe sezikhethela abantu bakhe. Khonokhwana sibona ungathi sokungakhoza ukucabanga phakathi kwe-CCC lezakhamizi. Abantu besiphela nasakhetha abantu asabafaka abese sifakelwa kanje zongabasi. So ke sikhayele thina ukuthi hhayi ama-councillors abavunyelwe bagcotshwe kuhlasi ukwenzela ukuthi idolobho lithuthuke.
Uthi kaboni kusiba le ngxabano ngalolu daba ngoba akusikho kwakuqala.
Angikwazi ngibone kuzoba lengxabano ngoba into esegcekeni lapha yikuthi khathesi thina sikhangelele ukuthi isadik njengoba lawo yathi inhlupho zayo yayikhona ibona ukuthi wesukangamawo. Thina besithi ngabe uyavuma amakhansa agcotshwe, ama-MPs lawa agcotshwe, kunengusayini isada kuphela singakhohlwa ngakhuphulango 2008 kwaba nehlupho olufana nayo kodwa ama-councillors agcotshwa kusayi-MDCT. Wazongenela isakhe kulapha nophuma i-DNU eyabuya after 9 months khanti efana nawo khathesi wozela ukuthi intuthu kwingami akuqhubeke kunjalo kodwa mna ndokukhola ukuthi isadiki izongenela sigcine sibone ngcezo zaloluye ntuthu kodwa kunjalo akube kusetshenzwa.
Kulamanye njalo amalunga ebandla le-CCC kobulawayo avinjwa ikhomishini ye-ZAC ukuthi athathe izikhundla zekhansili yesigaba sakobulawayo i-Provincial Council ngoba aphathana ekuqhubeni amaphepha awo kule khomishini ngakho izikhundla zawo seziza kuya kwabezanu-PF. Amalunga la abalisa u-Aquilina Khayiza Pamberi, Tinashe Kambarami, Memory Ndlovu, Promise Dalubuhle Mkhwananzi, Caroline Maphako, Karikai Mokova, Wanele Bango, Brian Gumbo, Gladys Mate, Lotawa Ndaruzive, Igqwetha elibamelayo umnumzana Weshme Ncube, oyisiphathamandla se-CCC, utshelela umsakazo ukuthi udaba lolu lusahlolwa emthethwandaba ophakemeyo owe-Supreme Court njengoba baphikisa ukugunyulwa kwamalunga abo. Ibandla le-CCC laphinda lathatha zonke izihlalo zedale lePhalamende kobulawayo linqoba amanye amabandla aqoqela elezanu PF. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC ngingusithandekile Mhlanga.
Izikolo ziyavulwa elizweni lonke jikelele lamuhla ngemva kokumiswa kancane ngomvulo kusenzelwa ukugcotshwa kukamongameli Emmerson Mnangagwa. Isikhulumeli senhlanganiso yamelwela ilungelo lamatitshala e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, umnumzana Themba kuye moyo uthi kuyadanisa ukuthi izikolo zivulwa ababalisi bengelamali yokuhlawulela ababo abantwana ezikolo ngoba beholiswa okuyimadlana okungatsho lutho. Ngesizwe indaba ayiqhube lo Ntungameli Nkomo we-Studio 7.
Nxa sikhangela umumo ongazenzanga isimo somnotho ababalisi labazali buye njengoba ababalisi labo bengabazali akula kuzimilungiselela okuthenga ngoba sikhangela ifees imali abantu babanayo. Abanye abazali balabantwana e-primary, balabantwana e-secondary, baphinde bebe labantwana ema-university. Ama-university akhuphulile intengo yefees okwesabekayo. Kahle kahle vele sebefuna i-US dollar eyiyo engekho elizweni. Uhulumende kazilungiselelanga lutho ngoba engqoqweni yakhe yokugcotshwa uMnangagwa ukhulume ngokuthi uhulumende wakhe uzimisele ukuba kusebenze i-RTGS phecelezi i-Zimbabwean dollar mpakampaka. Nxa sikukhangela lokhu kusitshengisa ukuthi uvele kalakho akulungiseleleyo sikhangele isisekelo sombuso esithi sona indleko zesikolo zemfundo yomntwana zibhadalwa nguhulumente. Iholo lababalisi nxa elokhu ekhuluma nge-RTGS kutsho ukuthi livele lizabe lapha likhona umbalisi nje umuntu ozabe ezihambela elambile.
Likhala ngemalini kanje?
Thina njengababalisi funa lezi sebenzi zonke zikahulumende sikhala ngokuthi iholo lethu kalibe $1,260, kungabi lesisebenzi esizakhola i-RTGS ngoba nxa sikhangela phandle la ayikusekho lapho esebenza khona i-RTGS. Izitolo, emkambo noma kuphi thina sivele sikhangela ababalisi kakhulu bahlala emaphandleni. Emaphandleni izinto ze-eco cash, izinto zeswipe kazikho ezitolo. Pho bayakuyaphila njani ababalisi labo nxa sikhangela ukuthi uhulumende ukutshaya ndiva indaba ye-US dollar salary. Okwesibili okunye esikukhangelayo, sikhangela abafundi abantwa bethu, abantwana babazali bonke indleko zesikolo sezidula kakhulu. Kodwa isifikelo sombuso sikhuluma ngokuthi uhulumende nguye okumele akhokhele indleko zomfundi kusukela ku ECD A kuze kuyefika ekutholeni degree la kuqala. Esikhala ngakho kakhulu uhulumende kabuyele ekusebenziseni isisekelo sombuso. Bengasitshaya indiva isisekelo sombuso ukuthi nxa sebebona izinto sezibawomela bebuyele kiso. Abasisebenzise kizo zonke izinto. Uhulumende kame njengoba sikhangela ukuthi sesithole uhulumende omutsha kame ukungalandeli isisekelo sombuso. Section 65 umgceke ukhuluma ngokuthi uhulumende kumele akhokhele izisebenzi zakhe iholo elanileyo. Izisebenzi nxa zingasuthiseki ngeholo eziliphiwayo zibhikitshe zivunyelwe ukwenza okuthiwa i-collective bargaining. Uhulumende kame ukubopha abalwela izisebenzi.
Lo ke kumnumzana Themba kuye moyo isikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo lababalisi bemaphandleni AR2s bekhuluma ecingweni lo Ntungameli Nkomo Studio 7 eselubhani. Amabandla aphikisayo kwele South Africa asola umongameli Cyril Ramaphosa ngokuba yingxenye yomkhosi wokugcotshwa kukamongameli Emmerson Mnangagwa ngomvulo, esithi lokhu kutsho ukuthi usekela ukuqilibezelwa kokhetho eZimbabwe. UThuso Khumalo usiphalo ludaba ngokugcweleyo eseJohannesburg kwele South Africa.
Emikweni awethulele abezindaba umkhokheli webandla eliphikisayo kwele South Africa e-Democratic Alliance umnumzana John Steenhuisen uthe ukuya kwamongameli Ramaphosa kulumkhosi uthengisa ukuthi yena lebandla lakhe ele-African National Congress bawusekela umbuso kantando kayiphikiswa eZimbabwe. Uthe kulihlazo ukuthola ele South Africa lijabulele ucuku lokuhlupheka kwabantu beZimbabwe ngesizathu nje sokuthi ibandla le-ANC lifuna ukuthabisa ele-ZANU-PF.
The people of Zimbabwe and use our considerable influence in the region to ensure that democracy care about freedom, democracy and human rights.
Ngunkulumo yakhe ayithumela bezindaba umkhokheli webandla le-Build 1SA umnumzana Musi Maimane uthe kuyadanisa okwenziwe nguRamaphosa ikakhulu nxa kukhangelwa ukuthi uhlupho lweZimbabwe seluhlukumeze kangakanani inhlalo yabantu kwele South Africa.
This is a betrayal of the people of this country. It is a betrayal if we are going to deal with the influx of immigrants coming from Zimbabwe into South Africa.
Kusenjalo sekulemibuzo eminingi ngemva kokuba kulenkokheli ze-Africa ezintathu kuphela ezize mathupha emkhosini wokugcotshwa kukamongameli Mnangagwa. Bakhona abathi kuyini okwenze kube lenkokheli ezintathu kuphela kuzwekazi le-Africa jikelele phakathi kwesingamachumi amahlanu lane 54. Abanye bathi iyozalwa nkomoni njengoba osaphethe isihlalo senhlanganiso yesada umongameli Hayinde Hichilema wele Zambia engezanga kulumkhosi ngesikhathi iqula leSADC ebizohlola ukhetho lithe kukhona unyawo lwemfene olugcwele indawo yonke kulolu khetho. Umcubunguli wezombusazwe enhlanganisweni Justice and Reconciliation umnumzana Webster Zambara uthi lokho kutsho khona ukuthi lezi nkokheli zile mibuzo ngalolu khetho.
The way SADC leaders congratulated President Mnangagwa, it came in most SADC countries dignitaries there representing their governments.
Kusenjalo ibandla le-ANC lona livele selukubeke kwacaca ukuthi ayikho into engehlukanisa leli bandla leZANU-PF. Ekhuluma ngaphambilini ngokugcotshwa kwamongameli Mnangagwa unovala jikelele webandla le-ANC umnumzana Fikile Mbalula wathi umnumzana Chamisa lebandla lakhe le-CCC abakhohlwe waphinde ukuthi bangathola usekelo lwe-ANC.
Problems with ZANU-PF, but in Zimbabwe, you must know, and the liberal agenda in the world, as the ANC, we don't subscribe to that. We are anti-imperialist.
Loba kunjalo ingcwethi ezicubungula ezomnotho lezobusazwe eZimbabwe zithi akukhathalekile ukuthi umbiko weSADC uzathini. Njengoba uMnangagwa esegcotshiwe, iSADC izakhuthaza ukuthi kukhulunyiswane kungasetshenziswa dlakela okuyinto okuzaze kuphele iminyaka emihlanu kulokhu kukhulunywa ngayo. Mina Studio 7 Johannesburg kwele South Africa inguThuso Khumalo.
Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu beinternethi lezimlive.com lilodaba lokuthi lanxa ibandla le-ANC elekwe le-South Africa lisekela elezanu PF kudaba lwempumela yokhetho. Unobhala jikelele waleli bandla umnumzana Fikile Mbalula uthi bayakhulumelana lebandla lezanu PF ngasese. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi iqembu le-Wange FC seliqotshe abaqeqeshi balo uBongani Mafu lo Try Ncube kulandela ukungadlali kuhle kweqembu leli. Okwamanje sengidedela emuva ngelithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbono elisithumele ngeWhatsApp.
Salibonani basakazi baka Studio 7 lonke nje kusiyafika khona le phezulu ngobuningi benu. Hayi mina ngibengithi kangiphosa umbono wami lapha. Nginanzelela ukuthi abantu abenza ipolitiki kabakwazi ukuthi abantu ababalandelayo bayacabanga. Kangikhumbula ukuthi ngeqiniso elipheleleyo kungathi ukhetho lurojiwe kungayiwe ekhoti. Ngenye indlela lapha bazama ukusitshela ukuthi bona vele emakhoti eZimbabwe kabasayi loba yinini. Ngoba iqiniso kutho ukuthi bayakwazi ukuthi iqiniso kuyini okweleze bangayi ekhoti umuntu waze wagcotshwa. Abake bafunde ukuthi lathi singabantu esicabangayo siyacabanga. So sicela basihloniphe nxa besezipolitiki bengasitshela into ezingelamsebenzi. Abantu kabafunde ukukhuluma iqiniso nxa lidliwe lidliwe vele lapho ezilwa khona ezimbili eyodi yanqotshwa. Hayi ukuthi umuntu kuhlale ukuthi sisala into esiyenzayo esadakisa isadakile waye kungayiwa ngekhoti wasibiza lesadaki yazoncedisa kuvele ikhoti langoko yikho sikwaziyo phela 7 days zonke ezikulindele ukuthi umuntu ayekhoti angayi abeloke sithi kukhona ingwenzayo antoni uyatshengisa ukuthi bayakwazi ukuthi ama-V11 awo lawa abasayinayo bayakwazi ukuthi vele iqiniso balibone sebesirobha beloke besitshela into ezingelamsebenzi lapho.
Linjani Studio 7 ngikhuluma noSemo. Kanti ma abakhulayo kuthiwa bengasukela izweni babekezela kule minyaka emingaki bebekezela iminyaka mingaki kubekezelwa kungatshintshi lutho isithetho ukuthi kutshintshe kube ngcono kuba wesi kuba lukhuni. So ukuthi intsha ibekezele elizweni ibekezele lelo ukuthi kuzathini ngoba vele kuyacaca ukuthi asoze ngafokwalunga lutho.
Sibingelele enkundleni ngithi litshona njani basakazi okhuluma ngumantsheza Gunda Musaka. Ngicabanga ukuthi khona le fazi yakho leyo onayo iqinisa alilazi. Ngicabanga ukuthi lihlakaniphile yini kuphela abantu baseZimbabwe. Likhohlwe ukuthi nalabo niphikisana labo ngabantu baseZimbabwe. Uma lingakwazi ukusebenzisana labo naba bantu ozitshaya isifuba ukuthi liwinile, umkhono musuguqe ngamadolo akulandela izayenza ezayenza umehluko. Ilizwe lizagugudeka okwedlula lokhu esiphakathi kwakho. Ngoba ezilongu licabanga ukuthi lina abantu bezano yini abantu baseZimbabwe kuphela. Alikati wani kodwa ukukhona umkhonomi awula ukuthi ngwezano awula ukuthi ngweqembe liphikisayo awula ukuthi umuntu nje waseZimbabwe ngoba likhumbula ukuthi bakhona abantu baseZimbabwe abangalanto yokwenza lepolitiki yenu leyi ezisuzeni. Kufanele ukucabanga khona lokho yikho ubona ilizwe lingathuthuki ngoba ipolitics yenu imbi. Yikubona lokhetho maso luphelile abantu besisala bengazwani ngoba ipolitics yenu impi. Ipolitics yenu ngeyezithutha. Ipolitics yenu aso yokuhlakanipha Gunda Musakwa. Ipolitics embi engathuthukisi ilizwe engathuthukisa wena emzini wakho labantu bakho kuphela. Kufanele ukucabange khona lokho.
Kustudio 7 omuhle ngiyalibingelela njalo kini basakazi abahle. Mina engikhulumayo nginzela lapha enkayi ubaba othi yena uwinile njalo ezicobile izolo kungomvulo yena othi nguye onqobileyo kamba eqilibezela umntwana omncane ongango uchamisa yena uchamisa vele ewinile njalo uyakhuluma kunyaka lo ngokuqina kuye ukubusa khathezi isikhathi sokuthi aze kokuqina khathezi sikhangelele ukuthi vele yena ngalo umnyaka vele njobe sithi yena uthi yena ngokuqina kutshengisa ukuthi yena vele usezisebenzele ukuthi ekhulisa imuli yakhe labazukulu bakhe phezu kwalokhu wasibulala labo baba bethu abomama bethu ngekukura hondi athi yena khathezi futhi njalo ewinile wayathatha lapho wine khona emathebeleni wathatha itholotho noti yegwanda yakhe yale wini yamabhasi kobulawayo kazangathathi inkaye kazangathathi losithembiso wakhe umama wakhe lona onguye odlalayo khathele bakithi ngezandla bakithi ngabe unkulunkulu uyangenela kulokho okukhona bakithi siyacela nkulunkulu ngenela kulusathane ongenileyo wafaka umnanko wakho kodwa esikhona siyakwazi ukuthi umnanko ngawuqedi kafikisa iminyaka emibili ebusa lobaba lo ngoba isihlalo ozinike sona asihlaleki njalo silameva ngiyabonga engikhuluma yiminzelo lapha enkayi enguye lapha ezinyangeni
hawunye sesiphomba ukukhuluma ngaza ngezela izwi le kusekela nto esingayenza urigile urigile umdla ngamandla kungela nto ozayenza ngaze kuthi uyafaka imali ezimbabwe awunamali ozayifaka iyaphela nge-2 days uzamani kele nalukhulu lani nabantu bezanu labelokhe lisithi kuphambili ngezanu kuphambili ngezanu kenjani alikuboni tumi njalo khayelani ubaningikwabo bezazi kuphambili ngezanu abantu ababo bengekho ezimbabwe kunguye wedwa nganithiwa bawucabanga bangakucabanga indawo thina lokhu sithi kuphambili ngezanu kuphambili ngezanu nganawukwana
studio 7 linjani balalela wasakazi nje lonke hhayi sihlala phezu kodaba uyabona ukuthi into ye-3C leyi eyokuthi itshela abantu ukuthi izakhiphe izanu mase kumele ukuthi abantu beyivotele ke ithi siyikhiphe izanu isehluleka futhi ukuyikhipha leyo zanu abantu beyivotelile hhayi i-3C ikayitshela abantu iqinisa ukuthi yona vele le zanu basebenzisana ingathi ifuna ukukhipha izanu esihlalweni ngoba izanu vele asophathi ongayikhipha esihlalweni ngevoti lokho sina siyakwazi nasiyakwazi amasenior member ezapho ukuthi izanu vele ingena ngamakhulu ye ithatha vele isitulo ingena ngamakhulu izanu asophathi ongayikhipha ngevoti liya sina siyakwazi la ngoba even i-rigging naleyo ngo-1980 kwa-rigwa izapho siyakwazi nasila so i-rigging le ayisimangalisi nanje abantu basemathebuleleni vele izanu ngumkhuba wayo lo mubi wokuriga amanye amaphathi njalo sophathi engaphuma esihlalweni liya njengoba umuzi umnakakasithi i-vision yakho uze yakude ngo-2030 khonabi hhayi madoda lapha ngisazohlubeka straight
last kulo mfazi owayethukwa ngopresident uMnangagwa eLimpopo la ezobeletha namhlanje uRamaphosa udonsa amakhali esiyakhona leZimbabwe ibhayibhile latsho ukuthi izizwe ziyavukelana kade vele silindeni akuqale eSouth Africa kuyegcine eZimbabwe folo sikhona le once kuphela abantu ngathi singaba le mthetho kakhulu sahlupheka mchokotsho
sanibonani sanibonani viwo undebeleli njani kinjani zihlobo linjani siyethuke kakhulu ngalolu daba lweZimbabwe lo kodwa ke sizathini ngoba vele uMnangagwa akusimuntu ophumayo lapha so kufuze nje ukuthi abantu beyamukile khonoku kukhona khonoku abantu bebambane kuphela sibiseni khonoku kukhona singaze sithi thina siyalwa sizalwa kodwa akula nto sizayenza izanu izanu izafa izanu uzaphuma ngesikhathi sakhe sefuna
njani baba msakazi njani msakazi Studio 7 asiyazi ukuthi akula nto ezolunga akula nto ezolunga sokalokhu secotiwe emason Mnangagwa siyazi ukuthi akula nto ezolunga akula nto ezalunga vele pha ku-5 years lezi ukudlala nje ngesikhathi sethu sisiyavota but akulakuthintsho oluza kuba khona nanko vele hawo esisebeqale yathe sokuthumba
lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le Studio 7 elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318 ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318 siyacela abalaleli lenze imilayezo yenu ibe mfitshane ngaphansi kwe-2 minutes siyabonga ukwezemelika owake waba ngumongameli umnumzana Donald Trump uqhubeka esiba losekelo lanxa amalanga okuthoniswa kwamacala akhe ambalwa esefakiwe Kucwaningo olusandayo ethulwa uTrump usekhokhela ngesilinganiso sokungamachumi adlula alichumi 52%. Omlandelayo kuluhlu lwamalunga ebandla lama Republicans afuna ukuncintisa isikhundla sokuba ngumongameli umnumzana Ron DeSantis yena ulusekelo oluyisilinganiso sokulichumi lasithobaminwembili 18%. Abanye abalandelayo bakusilinganiso esiphansi kwechumi. Uhlaziya lolu daba sixoxe lolandela izombusazi welemelika umnumzana Tim Moringai.
Hayi umcwaningo lo uphumileyo usithi uTrump nguye okhokhelayo abakhankasayo for election eka-2024 for the Republican Party akuzwisiseki ngoba siyakwazi ukuthi abantu abaningi bakhangela izinto eziningi lapha eAmerika mabe dinga umuntu ozabe nguye ozabusa ilizwe but kathesi sithi ngesilungu uTrump is defying all the statistics ezakudala about choosing a leader. Into engiyibonayo ngathiwa izamhlupha despite the fact yokuthi uphambili ngama points amaningi from his second person uDeSantis, and I think uku 57% uDeSantis uku 19% konapho.
Nxa sikhangela abanye abafuna ukuncintisa ikakhulu onguye omlandelayo umnumzana DeSantis, siyabona ukubana laye ukhatshana kulo Trump, kodwa uTrump ulamacala lawa wethweswayo. Ubona njani udaba lolu? Ubona ngani zagcina na kubangela ukuthi uTrump engatholi usekelo ngenxa yamacala akhe?
I think into ekhangelekayo is abantu abaningi abanjengabantu besilungu lapha babona ngathiwa uTrump wayekhangelela iAmerika ngokwayo ingancedisi amanye amazwe like okwenziwa ngamademokrat ukuthi ayahamba ayancedisa iUkraine lamanye amazwe abanike izimali and all this other stuff. So mbona abantu beAmerika imajority abelungu bafuna uTrump ukuthi aphenduke lo mbusazi wakhe oku empower abantu balapha abesilungu. Singakhangela ukuthi amacala akhe azamphambanisa ngapi. Mina mbona ngathiwa maso kuchaywa ama primaries next year ngabo March khonapho yikho sizabona khona iqiniso, ngoba siyabona ukuthi ama pollings lawa aphumayo it's a variation of like 1,000 to 2,000 people. So sizabona ukuthi iAmerika yonke ivumelana labantu bona labo yini. Enye into esizayibona is ukuthi amacala akhe asezangena enkantolo, so kuyabe sokuhamba ngakuthiwa kuhamba njani khona ngale, bazambopha yini, bamfake ejele yini, and then sibona ukuthi kuzahamba njani. Another demographic ekumele siyikhangele is the independent. I-independent vote eAmerika hiyo edecidayo umuntu ongena eWhite House. So kathesi sibona ukuthi i-head to head between uTrump lo Biden is 1 percentage point 47-46. So kuyabe sofana la last time u-2020 owaziwa khona by a few percentage points. Ama independent la ma-suburban women college educated. Yiko kuyabe sokule mehluko ngoba abafuni bona. And then i-platform yama Republicans anti-abortion, anti-immigration njani njani. Sizabona ukuthi yabe sibanceda njani sokukhankaswa next year.
Lo ke ngumnumzana Tim Moringai olandela izombusazwe welemelika wekhuluma ecingweni leStudio 7 esemangweni weOhio. Isikhathi kasavumi uba siqhubeke sonke, kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Ibandla le-CCC lithi amakhansila lamalunga edale lephalamende akhethwayo kukhetho olusanda kwedlula awayi kukhalala ukuyagcotshwa emkhosini ozenziwa kusasa njengalokhu okwakuthiwo ngabanye. Izikolo ziyavulwa lamuhla elizweni lonke jikelele ngemva kokumiswa kancane ngomvulo kusenzelwa ukugcotshwa kukamongameli Emmerson Mnangagwa. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngoChris Dande ngesithi abangezwanga indaba zethu lingenelisa ukuya ku www.voandebele.com. Masidibane njalo kusasa sikhathi sinye, kodwa silazo ezinye ngo 7:30 ntambama.